Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 4 Nhlolanja 2021 ngenjabulo enkulu uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
our overall national response strategy has reached a stage where we can now introduce vaccines as a second front preventive measure. As such, COVID-19 vaccines, which have been scientifically ascertained to be safe, will soon be introduced.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu ijekiseni lokuvikela iCOVID-19 elevaccine kungela mbadalo. Abalwela amalungelo oluntu bayakusola ukubotshwa mahlayana kwabezombusazwe labalwela ilungelo loluntu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane leCOVID-19.
Maviki wonke kusukela mhla ka 25 January kusiya mhla ka 22 March siyabe sile non-violent action ngendaba yamanzi. So kule iviki besithatha izincwadi senza i-petition eya ezinwa
ngesikhathi uhlupho lokusilela kwamanzi liqhubeka kobulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye-Water Action Group ithi siqinise imikankaso yokuqeda lolu dubo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakale bele COVID-19 likhuphuke ngabalikhulu lamashumi ayisithupha 150 abahlolwe izolo laya kwabazinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 33,964 eZimbabwe jikelele. Leli gciwane libulele abantu abalishumi lanhlanu 15 izolo kuphela. Osokukhuphule inani lasebekhulelwe yilo mkhuhlane kwabedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili 1,269. Asebeke balaliswa yilo mkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane ezedlula amashumi ababili lasithupha 27,391. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 104.5 million ababanjwe belegciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende wakhe uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu abaselizweni kuphela ijekiseni lokuvikela iCOVID-19 elevaccine. Kuqakathekiswa ikakhulu labo abasemsebenzini eqakathekileyo, ama-frontline workers, abadala kunye labavele bephila leminye imikhuhlane. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Umnangagwa utsho lokhu embikweni awethulele isizwe owe State of the Nation Address emsakazweni kamabonakude oweZTN namhlanje. Lumbiko uwethule ngemva kokuba izizalwane zeZimbabwe bese zihlaba omkhulu umkhosi zisola imibiko ephikisanayo ebiyethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Izolo ubeke wathi ayisibo bonke abazahlatshwa ijekiseni lokuvikela iCOVID-19, kodwa wasephinda wadedela emuva esithi akazange atsho njalo abezindaba ngabamzwisisanga kuhle. UMnangagwa ubeke sobala ukuthi yibaphi abazaqala ukuhlatshwa leli jekiseni andubana abanye bonke elizweni balifinyelele.
Our overall national response strategy has reached a stage where we can now introduce vaccines.
Sesifikile esikhathini esesikiso sokuthi singene kuhlelo lwesibili lokuvikela ukumemetheka kweCOVID-19 elizweni. Ngakho uhulumende wami uzakwenelisa ukuqala ahlabe abantu abangamashumi ayisithupha ekhulwini ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 abagoqela abantu abasebenza manje ngesikhathi seCOVID-19 lockdown abaqhakathekileyo abantu abadala lalabo abagula imikhuhlane ethile ukuze sehlise inani labantu abangabamba igcikwane leCOVID-19 elizweni.
The elderly and those with underlying medical conditions being prioritized.
Umsekeli kamongameli ongumphathi ntambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga laye uphathe udaba lwejekiseni embikweni wakhe awethule emsakazweni weZBC wokunanza ilanga lemvukuzane emhlabeni jikelele eleWorld Cancer Day.
The government of Zimbabwe forged synergies with friendly states, civil society organizations, strategic partners, corporates, and the generality of our Zimbabweans combat the pandemic. We welcome
uhulumeni weZimbabwe ube lethuba elihle wathola usizo lamajekiseni asuka eChina. Ngakho ilizwe selizathi lihlabe wonke umuntu ijekiseni elivikela iCOVID-19 mahala.
Who may wish to be vaccinated.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngezempila kahle uDokotela Ruth Labode yena uthi ijekiseni elivikela iCOVID-19 lizaqala liyehlolwa ekolitshini lemfundo yaphezulu iUniversity of Zimbabwe lingakahlatshwa uZulu.
Amavaccine angabuya qala ahambe kumasori lapho adedele kuhlala khona amavaccine abantwana. Besuka lapho in the department ye next in University of Zimbabwe bayawa checka
uDokotela Labode uphinde waphatha udaba lokuthi uhulumende kumele angezelele indawo ezihlola igcikwane leCOVID-19 kungela mbadalo elizweni jikelele.
Into esathi irequesta ukuthi ngabe bayangezelela district by district. Ibulawayo isinabophumula, inamagwegwe, inamakhandeni, inabokabi, singezelela impilo, ngesom group le-UPH. Yes, even test are free.
Amazwe abalisa iSouth Africa leBotswana wona kuviki edlule achaze ukuba azahlaba wonke umuntu osezweni lawo kungakhathalekile ukuba ungubani kungelanhlawulo. IZimbabwe lawo isikubeke sobala ukuba izahlaba umuntu wonke oselizweni kungelanhlawulo ngoba igcikwane leCOVID-19 alikhethi muntu. UZulu ubesedane okumangalisayo ngenkulumo kamphathi ntambo wezemali aphanye wayesula ngokukhupha umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini ekhasini lakhe Facebook esithi wonke umuntu uzahlatshwa ijekiseni leCOVID-19 mahala. Okokuhlawuliswa kwabazahlatshwa ijekiseni leCOVID-19 vaccine ube ekutsho izolo kumsakazo weZTN kodwa wavuka esekuphika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokho esisedabeni olweCOVID-19 vaccine uDokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Hospital sakoBulawayo, ugcizelele kokukhulunywa ngumgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngezempila kahle uDokotela Ruth Labode ukuthi ijekiseni leCOVID-19 vaccine lizaqala lihlolisiswe andubana lisetshenziswe eZimbabwe. Lokho kuphume kungxoxo ayenze uDr. Solwayo lo Gibbs Dube weStudio 7.
Kuse umkhuhlane lo ubhahe kakhulu lokho esikuthi icommunity lapha abantu abahlala khona ikho omongazi labo dokotela labo abahlala ebantwini. Umkhuhlane lo ubhahe ebantwini asikho ukuthi utholakala kubo dokotela kuphela, ikho omongazi labo dokotela labo bayagada i-public transport labo bayahamba behlangana labantu ema-shops behlangana ukuhlasela umuntu wonke, akula ukuthi ngodokotela kuphela.
Abanye abantu sebephila ngemisuzwane, sebephila njalo ngamalemoni, ama-lime, o-ginger. Dokotela uhamba njani kona?
Hayi, kona lokho ngenxa umuntu eziphilela uyabe zama ukuthi abooste lokho okuthiwa immunity yakhe, ama defense akhe emzimbeni. Nxa uziphilela ke uzinathela umsuzwane wakho usenzani, uzifutha usenzani, hayi kuyavunyelwa vele abantu babe futha. Kodwa singakufuniye ukuthi abantu bafuthe umuntu vele ozigulelayo, afuthelwe endlini, umuntu azetshonele endlini, asifuni lokho.
Abanye abantu bathi ke abantu abahlatshwayo bayaba lokunye okuthiwa yi-reaction xa umuntu engahlatshwa. Akuchasisela abantu ukuthi umuntu ugula kanganani ngavele ihlatshwe ijekiseni leyo?
Hayi, umuntu vele ungaze umhlaba amanzi, umuntu ijekiseni uyareact umzimba wakhe ngoba into ihlabayo le kayihambelani lo mzimba wakhe. Yikho kuya ngokuthi abantu bachiyene, abanye bayareact, abanye kabareact. Yikho ke singaze sayesaba ukuthi ijekiseni le izakwenza ukuthi nxa isibuyile yakhangelwa yahlolwa ukuthi hayi ipasile eGeneva, injekiseni kayihlatshwe, hayi lawo kumele uvume ngoba iyabe ikuphumzimba wakho ukuthi uqine. Kwenza ukuthi next time ngoba igciwane leli lizabuya kuphela ngoba uyafuna ngoba awufuni ngoba uvaccinate yomba uvaccinate liyabuya kuwe. Yikho ujekiseni izakwenza ukuthi umzimba wakho uqine ulwe kuhle laleli gciwane.
Ye, singathi ke nxa kuyukuthi uzohlatshwe khonapho dokotela ube sugula kuyalungiseka yini nxa ungagula okwedlulisa ukuthi ukwelaphe wena ugcine ugula?
Nxa kuthiwa uhlatshwe ijekiseni umzimba wakho ukuthi uyareacta khonapho, odokotela nxa beseduze bayakuhlaba amanye amajekiseni ukuthi bakutreate ureveseke uyelapheke. Yikho abantu bengazi bayesaba ukuthi ijekiseni ungayihlatshwa uzafa khonapho.
Kukhanya dokotela kuyahlupha njalo ukungcwatshwa kwabantu, akutshela abantu sibili ngokuthi kumele kwenziweni ngodaba lolo?
Sibona lapha emangcwabeni umufi oyabe esithiyile lapha uyabe ehanjiswe ngabantu esibhedlela egula kakhulu. Abana abantu abahambe layo esibhedlela yibo abasala sebelawo umkhuhlane, sebebiza abantu ukuthi buyanini sizo emfeni. Yikho ngibona imfale COVID-19 ngabe kuthiwa kuyahlazululwa kuhle ukuthi sikhale ngezinye indlela ezijenele lalokho esikhala ngakho. Ngoba nxa abantu behlangana laphana labantu labana abaphelekezela lwana umuntu esibhedlela, yikho lapho umkhuhlane umemetheka khona usiya phambili. Umkhuhlane lo kathesi kuqala wawungani ngumkhuhlane ohlasela abantu asebekhulile. Ngehlandla lokuqala leliyane likalabo Matshi kumnyaka ophelileyo. Kodwa ke leyo osukhona kathesi ihlandla lakhona kukhanya labantwana selibuya, abantwana aba-17 years, 20 years labo sebegula lomkhuhlane. Yikho kumele siqakathekise ukuthi umuntu wonke ophefumulayo igciwane selilanda umuntu wonke ophefumulayo. Sina esikufunayo ukuthi abantu phandle, abantu yibo abaqakathekile. Nxa abantu bengazibambi phandle singaze sizame ukwenzani esikwenzayo. Abantu phandle lokho benatha amatshwala behamba emashabhina besenzani begida amaphathi, izinto esisenzayo ezizenzayo thina ziyabe zingasoze ziphumelele ngoba into le ise ebantwini.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya, ingcwethi yezempilakahle, exoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni. Abalwela amalungelo oluntu bayakusola ukubotshwa mahlayana kwabezombusazwe labalwela ilungelo loluntu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lobhubhane lwe-COVID-19 besetheswa amacala angela khanda. Bathi njalo lokhu yikwephula ilungelo lalabo bantu lokubabeka engozini yokuthelelwa lomkhuhlane. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi uMantshi waseHarare, umnumzana Stanford Mambanje, eyalele iziphathamandla ze-MDC Alliance, onkosazana Joanna Mamombe loCecilia Chimbiri, ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso sebail. Ensukwini ezisanda kwedlula, umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC Alliance, umnumzana Jacob Skala, isikhulumeli sebandla lakhe, unkosazana Fadzai Mahere, intatheli zindaba esebenza izimele uHopewell Chingono labanye ababotshelwe amacala ehlukeneyo labo balelwe ithuba lokuhlawulela ibheyili. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle udokotela Henry Madzorera uthi kuyingozi okwenziwa ngabezomthetho ukugcina izibotshwa okwesikhathi eside entolongweni lapho okungela mpahla yokuzivikela ku-COVID-19.
The rules they give us are the rules they should follow.
Kumele bayilandele labo leyo mithetho abasibekela yona ngoba singagcina sibe nkinga elizweni. Akekho esifisa ukuba alahlekelwe ngumphefumulo. Sifuna wonke umuntu ephila ekupheleni kwalo lolu bhubhane.
Isikhulumeli sohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC Alliance u-Ostalos Gift Siziba uthi akasiboni isizathu sokube lokhe besalelwa ukuhlawula ibheyili.
Kathesi babotshele icala elingekho emthethweni. Lokho yikho sokwenzeke batholakala bencitshwa ke ibheyili ngumajistrate ke opromotwe manje okuveza kubana kulomlando woku bana ke aphule umthetho ukuze atshengise ukubana yena uzimisele ke ukuphula umthetho ukuze ke uhulumende uthakazelele ke uku promote kwake.
Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli seMDCT, upha umbono webandla lakhe phezulu kwalolu daba.
Thina njengebandla asika sihluzi isinqumo sikamantshi, ngakho asingeke sitsho kabanzi ukuthi umthetho ulandwele noma hatshi. Okwesibili ukuthi nje asifuni ukugqamukela emsebenzini wogatsha lomthetho, ngoba kuqakathekile ukuthi ipolitiki ihloniphe umthetho layo. Esikwaziyo lathi njengoZulu wonke weZimbabwe ukuthi lo muntu obulela umuntu uyabhadaliswa imali yesibambiso ukuze athoniswe engaphandle.
UDube uqhubekethi kumele kunanzelelwe umthelela wezinqumo ezithathwa ngabomthetho langengozi engaba khona.
Noma icala belenzile kumbe bengalenzanga, thina njengebandla silusizi ngoba inkundla yomthetho iqinise isandla kubomama ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Sikhangele ukuthi zonke ingatsha zikahulumende zisebenze zilobuntu bokunanzelela umthelela wezinqumo abazithathayo ngempilo zabantu. Isigwebo kumele size umuntu esethonisisiwe, hatshi ngendlela eza chiya ukuthandabuza ebantwini ukuthi kusebenza umthetho kumbe sokufuqa isandla sezombusazwe ngemuva kwezinqumo zomthetho.
Ababili laba khona bezomiswa futhi phambi komthethwandaba mhla ka 13 Mbimbitho, kodwa igqwetha elibamelayo umnumzana Charles Kwaramba wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi bayasiphikisa lesi sinqumo.
On the basis that there is a
propensity. Valelwe ukuthi bahlawule ibheli, kuthiwa balakho ukudala amanye amacala afanayo kwela kusasa. Asikujabuleli lokhu thina. Kasivubelani laso lesi sinqumo, ngakho siza kusiphikisa.
Encwadini yakhe ayilobe ekubotshweni kukamamombelo Chimbiri, isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukubeke sobala ukuba babotshelwa ukweyisa amapolisa. Kunje omunye wabake babotshwa kunsukwana esisanda kwedlula uFadzai Mayere utholakale esele COVID-19 ekuphumeni kwakhe entolongweni emveni kokuba eyalelwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail. UMayere ubotshwe esetheswa icala lokusabalalisa amanga enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini eze-social media. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngesikhathi uhlupho lokusilela kwamanzi luqhubeka koBulawayo, ihlanganiso elwela ilungelo loluntu eye-Water Action Group ithi isiqinise imikhankaso yokuqeda lolu dubo ngenhlelo ezihlukeneyo. Ngomvulo owedluleyo, inhlanganiso le ithi ilobele ugatsha lukahulumende olubona ngenhlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority ibuzisisa ngodaba lwamadamu angagcwaliyo lanxa izulu lisina okungela mkhawulo. Isikhulumeli sale inhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa uthi sebeqoqe umhlangano lekansile yakoBulawayo ngomvulo ozayo ukuhluza lolu daba. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungxoxo ayikhobele uStandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngaleli khampeni esithi Monday Water Action, othi ukuthi ngomvulo wonke maviki wonke kusukisela mhla ka 25 January kusiya mhla ka 22 March siyabe sile non-violent action ngendaba yamanzi. So kule iviki besithatha izincwadi senza i-petition eya ezinwa, abantu bebuza izinwa kakhulu ngendaba zokuthi ilethe amanzi koBulawayo. Kuviki elizayo sizabe sile online public meeting lama-officials eBulawayo City Council, lapha abantu futhi abazayo bexoxisana labo ngendaba yamanzi. Kuyabe kushiyana ngeviki neviki ukuthi senzani.
Uhlelo lweni luqhubeka njani? Ubona ingani luyaphumelela yini ngalesi sikhathi se-COVID-19?
Yikho lapho kunzima khona, ba lathi besivele sijayele ukutshengisela emgwaqweni lokuya phambi kwema-ofisini, ukanti ngendaba ye-COVID leyi sokumele sitshintshe ukwenza lokusebenza. Okwakhathesi sibona ingani kuyathembisa ukuba le mpumela. I-petition siyithumele kuma-emails ezinwa laku-WhatsApp abo, sabatshela bathi hayi bayibonile, so sithumele ukuthi bazasiphendula. Kunjenje siqoqa umhlangano we-online public meeting sesikhulume lo-councillor onguye okhangele zamanzi koBulawayo ukuthi hayi uzabe khona. Thina yithi okumele siqale ukuba lokuhlakanipha kokwazi isikhathi, sibe sesisenza izinto ngokuthi isikhathi sifunani, isikhathi sinjani.
Sesikhangela ke sona isimo samanzi edolobheni lakoBulawayo. Ungezelele lokuthi kuyini kahle kahle kwenza laqalisa lemkhankaso.
Ukwenza saqalisa lomkhankaso ngoApril ka-2020 sananzelela ukuthi abantu bakoBulawayo kabatshelwa iqiniso ngendaba yamanzi. Kuhlala kuthiwa uBulawayo ule water crisis, ubesabizwa ukuthi yiperennial water crisis. Thina sithi uBulawayo kala dubo lwamanzi. Udubo olukhona elizweni lakoBulawayo ludubo lobukhokheli ngoba uBulawayo imvelo usendaweni yomlilo. So sasesinanzelela ukuthi kuqakathekile ukuthi ubukhokheli lobu bushota kuhulumende phezulu, buyashota ngapha ezabelweni esingathi yi-local authority, buyashota futhi ubukhokheli lasezakhamizini. Yikho thina sasesithi esikubona kungasebenza ukuthi siqale siyakhe amandla obukhokheli ezakhamizini. Izakhamizi ziziqoqezenelise ukuthi zikhankasele amanzi kungela budlwangudlwangu. Zenelise njalo ukuthi zibambe laba ezabakhethayo ukuba ngokhansila o-MP labasezikhundleni eziphezulu ukuthi babe lokho kuthiwa ngesikho ukuba accountable. Abantu lokhe beshota amanzi lokhe ehamba. Ngikhuluma nje mina lapho engihlala khona sesineviki amanzi singelawo. Asikuzwisisi ukuthi izulu liyana amadamu kawagcwali. Le demo likhulu itoko mkhosi iyachitheka sikhuluma kunje obuze sibonise ukuthi hlezi ingxenye thina lapho okuthelezela khona amadamu ethu imene sokugcwela amadamu amaningi ubukhokheli kabenzi kuhle kabuhlolisisi kuhle yikho amanzi engasafiki emadamu kukanti ngicine ngalinto abantu beluveve abashiyayo ngomnyaka ka-2020 ngamanzi angcolileyo abakatholi ukulungisiswa izimuli zethu esingathi i-justice. Asingeze saphelwa ngabantu abangu-13 ngenxa yamanzi kube nje ingani bekusifa impukane ngabantu laba. Kumele kube nokulungisiswa kube leqiniso.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Water Action Group. Ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Live talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Sikhangela udaba lwejekiseni le-COVID-19 vaccine lokuvikela ukumemetheka kwegciwane leyo. Umanyano wezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi uzaba lomhlangano ngeviki ezayo kukhulunyiswana ngodaba lokuzama ukuletha inkokheli yezombusazwe ndawonye ukuze kukhunyiswane umlotha kudingwe isisombululo senkinga eziphica ilizwe. Unobhala walenhlanganiso umfundisi Kenneth Mthatha utshele iphephandaba le-Daily News ukubana lanxa bengakabi lelanga elihleliweyo ngeviki ezayo bakhangelele ukuxoxisana bedinga njalo indlela zokuthi benganxusa njani inkokheli yomanyano we-SADC ukuthi ingenele kulolu daba. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungulayo lezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lomnumzana Peter Moyo ilonga lebandla le-MDCT onguye usungula lengxoxo.
Kodwa ke mase sinazela futhi abantu indlela abahlupheka ngayo eZimbabwe abaningi uze ungaxoxala balengqondo yokuthi hashi aluba abathungameli bama-political parties lawa amanye atshiyeneyo kuhlangana la yena lebusa ye-ZANU-PF aluba kule ndlela sibili yokuthi bake babe ngabantu bazehlise komunye xa kungava umuntu kukhulunyiswane abantu bekhuluma sibili ngokoqodo kungele omunye ofuna ukubamba omunye ngentamo engxenye leli lizwe lingaphosa umnotho walo ube kwesinye isimo esingcono, engxenye le msebenzi ivuleke, engxenye labantu abethu bona abasebesehlile ukufunda kwezidanga ukuthi abazali abalamali imali yakhona ibe khona. So engxenye kungancisa nje impilo ezithile ngoba kade sikhuluma kanje abantu bayadubeka eZimbabwe. Kodwa bedubeka nje ngenxa yokuthi izandla idonsi siyaligijimiyoda. Engxenye kungaba lesingathina yi-inclusive approach phose ngeke kungasidisa yimbono wabanye abantu ngokunenga abathi bona hayi sebedina abantu ngokuhlupheka eZimbabwe ke kube leyo ukuthi abantu bakhulumisane bahlala.
Nize kuwe Mnumzana Moyo, siyabona ukubana kuvele kukhona lapho kuthiwa khona iPollard, kungani ingaqakathekiswa?
Mnumzana uyabona ngivumelana lo Mnumzana uSibindi, iPollard leyi ekhona kayincedi kakhulu khulu kazi. Ngani ngisitsho njalo? Ngoba ithiye abantu abayibo abalabantu elizweni. Kumbe ngeyindlela ngingathi mina kwaba liphutha ukuthi thina singangeni kuPoland, kumbe sasiyaleka a difference khona ngakho. Ilizwe leli mnumzana line history eyokuthi abantu babambane, ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume. Ilizwe leli libuya lizange liwinwe ngoba kwakulwiwa, kwahanjwa elangazi, abantu bayahlala phansi bakhuluma. Yiko kwalethi ilizwe 87 kwakhulunyiswana, sabhendisana into zalunga. Utshangirayi lo mgabe bakhulumisana, lanxa bebangabonani, lanxa abantu babefile bakhulumisana, ilizwe labalihle kwalunga, izinto eziningi zalunga ngokukhulumisana. Khathesi utshamisa lo mnumzana uMnangagwa, kulomunye umuntu ozibonakalisayo khonapha engakhangela abantu ukuthi khathi abantu bayini elizweni la. Ufuna ukukhokhela abayanga, abantu abahluphekayo ngoba wena ule mali kuphela. Mina nginje so ngabe kuyayenza ngiyimi utshamisa ngikwazi ukuthi kona kangile amandla elizweni khathesi, bathi ngithanda abantu. Ngabe uyahamba ayozikhulumela noMnangagwa, akhohlwa okuningi afake abantu phambili kuphela.
Ngiphenduke kuwe baba Sibindi. Manje nxa sikhangele inkulumo lezi ziyaba zimele zingezani, bekhulumisana ukuthi babumbe uhulumende womanyano na?
Well, engxenye engakubeka ngizwe umoya ungathi ukuzamile ukuthi akulethe phose ingqondo yakhe ngokuthi bazi bavumelana la. Yes, ngibona ungathi okungabamqoka ukuthi kube le nkulumisana zokuthi kube lo hulumende okubambana lokuthi angumanyana. Kube le ndlela yokuthi kudinga umuntu oqotho, umuntu ohloniphekayo, umuntu ohlonitshwa ngama-political parties bose wonke, kube nguye umgcini sihlalo, abize laba abantu etafuleni. Kube le ndlela yokuthi kusetshenzwe elizweni, kube lo hulumende ozangenisa ama-political parties wonke lawa. Ngesikhathi okusenzakala njobe sitsho kuye kube le minyaka ethile bose nale emhlanu kungela election. Ngesikhathi kusuba njalo kuyabe lukusa into eziningi-ningi okufanele zibonakale zibe mqoka. Xa kule mthetho engathi itshentshile, le mthetho akhona ilungisiswe ukwenze liqonde. Bese kuqhubeka futhi ukuthi kusethe la ma-structures amaqinileyo akahulumende. Phezu kwalokho futhi sile ndaba engathi lengele e-devolution of power. Phose ngaleso sikhathi futhi kube le ndlela yokuthi ukuqinisa ukuthi izabelo zizibuse. Kungenziwa kuhle kona kuba nje kuhle, mina yakukhola ukuthi leli lizwe lingaya somewhere. Kodwa lingenzakala kuphela nxa abezembangazwa ngokuthiyana kwampolitical parties abathiyeneyo bendawonye. Yebo kambe nxa ukukhangele from a distance asiyonto esingathi yinto elula, kodwa eqinisweni nxa silozwelo labantu bezimbabwe, ama-political parties bungabe lozwelo abantu bezimbabwe, ake sicimezeni, ke sikhohlweni ngale singathi na abantu asifuna ukuthi sizimele sodwa, kumbe sikholise thina as individuals. Ke sikhangele isizwe, sivuse isizwe baba kanti.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Mnumzana Moyo, ungasigqibela uhlelo usiphe imbono yakho yokugcina.
Ngiyabonga mnumzana. Ithe ngaba ayikhuluma lapha ikuthi akula enye indawo engalungisa umthetho elizweni ngaphandle kweParliament. IParliament kuyaye kubuye le motion. Imotion ezakhuluma ukuthi kona singahamba siya ngaphi. Ozethi babe independent so so and so on and so on. Ama-electoral reforms ayenzwe singagijimi, asibanjelwa ngombobo la. Ilizwe elikhululekileyo leli otshabisa ngazibeke xa engumuntu okhonzayo sibili ngazibeke ayokhuluma noMnangagwa, uMnangagwa ngupresident, ngazibeke kodwa abantu akhulume laye ilizwe liye phambili. Xa engafuni labo abafunayo ama-church ama-civic organizations, uMnangagwa kababize bahlale phansi bakhulume abantu basile.
Lo bekungumnumzana Peter Moyo, ilonga lebandla le-MTCT, ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi, kungxoxo ebilawulwa nguChris Gande we-Studio 7. Singekehlukani zihlobo, othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine kungelambadalo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, Praxidus Jeremiah.